Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani izulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesibili mhla zikuthunqwa bakazi 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le Citizens Coalition for Change lilandula imbiko yokuthi limadolonzima ekukhankaseleni ukhetho lomnyaka ozayo.
No alisiqinisa lelo silawa ama program esiwenzayo kodwa sitshela ukuthi singakhulumi kumphakathi ngoba kwenza ukuthi amapolice asilandele.
Abanye bathi umqondisi wemidlalo yokuzilibazisa uKonti Mhlanga obhubhe izolo kumele aphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe.
Ube izisi ikamera, ube idirect ikamera umhlaka, ube umdirect editor manje editor ilobu zeli imininingwana yakhe.
Umanispala wakobulawayo uthi imitshina empompa amanzi imisiwe ukusebenza ngoba isalungiswa okuzabangela ukusilela kwamanzi kuleli dolobho.
Idolobho selimile ukugezisa amanzi lokupompa amanzi encema waterworks lase Fennel Booster Station, Pump Station esesigodini.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Lilandule imbiko yokuthi limadolonzima ekukhankaseleni ukhetho lomnyaka ozayo. Sokusele inyanga nje eziphansi komnyaka owodwa ukuthi kwenziwe ukhetho. Kweminye iminyaka sokusele isikhathi esingaka kuyabe kunyakazela amabandla ezombusazwe ebhodabhoda ngelizwe edinga usekelo. Kodwa okukhona kathesi kubonakala njengani ukhetho lukhatshana ngoba amabandla phose wonke engelamfutho oyake ubonakale ngalesi sikhathi. Sixoxe lesikhulumeli sebandla le Citizens Coalition for Change kobulawayo umnumzana Sweden Jurowotsa ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
No alisiqinisa lelo silawa ama program esiwenzayo kodwa sitshela ukuthi singakhulumi kumphakathi ngoba kwenza ukuthi amapolice asilandele. Ungananzelela mfowethu uMo Blessing Ali ube phathisa kakhulu kudaba lwe voter registration ngapha kobulawayo uLangelihle Zonda Dube lo wabulawa ngabantu ababe bedinga imali. Asikabi leqiniso ukuthi abantu laba bedinga imali umbeni abantu ababe thunywe yiyona iZANU-PF. So ngananzela uMo Blessing Ali lo Zonda bonke abantu ababephathisa kudaba lwe voter registration. So sesibona ukuthi kungangcono okwathesi ukuthi nxa senza izinto zethu singakhulumi kakhulu kumphakathi. So alisiloqiniso ukuthi asikhankasi. Umkhankaso ukhona kodwa siwenza ngezinye indlela. Themba laba ku national engisebenza labo bayavumela nalowo mbono. Hatha lisiqinisa into evele ikhona yikuthi umnanga golodlakela nxa sokungena endabeni zokhetho. Angazi ukuthi abanye kwamanye amazwi bambukani umuntu owenza imisebenzi enjengale esiyibona emibi kangaka. So kwakathesa hatha kalisilo qinisa ukuthi thina asikhankasi. Ngithemba labo bantu babekhayelela ukuthi bebone indlela lesiyabe sizenza bese bethumela abantu abazovoxa izinto. Manje hatshi okwathesi sibakhayela amehla abanzi.
Manje kungani ugatsha lwezokhetho iCommission yeZEC itshengisa ukuba kulabantu abalutshwana kakhulu ababhalisela ukuvota ezigabeni zakobulawayo le Matabeleland? Akutshengisi na ukuthi amalunga enu amadolonzima kudaba lwezokhetho.
Ngisho abantu abaregister ungananzelela baba yi 22,000 bona phose ufika kubo 30,000 ungananzelela ama figures ezekhona lawo bafika kubo 22,000 ababhalisa ukuvota. Le mboni inumber le iphezulu kakhulu ngoba singakhayena susela uJanuary izeki bibona ukuthi abantu nxa sebesibale dlabuzani bese bekhatha bethi iprogram siphele bafake u 1 month kuba sasivele isikhalo sikhala ngokuthi izeki imele ihambe ezindaweni lapho okuhlala khona abantu ngoba kusuka kudule kakhulu ukuthi abantu begade besiya khona le ezeki. So izeki ele esiyisolayo athi ukuthi sisole amalunga ebandla sonke isikhathi nxa bengene ebantwini bona bezeki befaka ona lana ama biometric voter registration tents and equipment. Into eyenzakala ukuthi bahlale endaweni umbeni ivike yodwa kumbe behlale inyanga eyodwa khonokana kwenza ukuthi abantu abalutshwane bebhalise kuyabe kufuna ukuthi vele behle bebekhona ezindaweni thina lathi nxa sikhankasa sesikwazi ukuthi izeki ikhona zozananzela sezubuhlungu kakhulu bevala ivoter registration ngo-April ngoba abantu abaningi basebe sasesi sesilomkhubo wokuthi singena ezindaweni lezi moda abanye sibaphelekezela njalo sidinga izimali ezokuthi sincedise abantu kodwa bona bezeki bengabona vele sesisebenza bebona thina vele sitshaya umklomelo into abayenza ukuthi bavale.
Umnumzana Swithan Chirotsa isikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change kwaBulawayo. Amazwi enduduzo walokhu eqhubeka kulandela ukutshona kwamlobi uKhonti Mhlanga obeyingcwethi kwezokulingisa imigido lemiculo obhubhe izolo. Abanye bathi imisebenzi kamuyi ibikuzinga eliphezulu okokuthi kumele aphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe. Iningi lithi uMhlanga ubelothando lokuthuthukisa ezemidlalo yokuzithokozisa lamasiko njalo ubelwela ilungelo loluntu ikakhulu abemthwakazi. Uke wabotshwa ngenxa yemidlalo yakhe ebiphoxa umbuso ongakhululekanga. Ingcwethi kwezemidlalo yokuzithokozisa uBhekilizwe Ndlovu wasebenza eholwa nguMuyi eMakhosi Theatre kwaBulawayo uchasisele uSithandekile Mhlanga okunengi ngalolu daba.
Tshona kukaMhlanga yikutshona kwelanga kwabaningi abebesakholisa isikhudumezi salo lelo langa. Kubuhlungu kakhulu ukudlula kwakhe. Yebo bekhulile uMhlanga kodwa ubengakagwi ukuthi besingabe sesikhangelele ukuthi angadlula masinyane kanje. UMhlanga obendoda ebesebenza obukufunda kuMhlanga mawuthe wathola ithuba lokusebenza laye kwakuyikuhlakanipha kwakho ngakubuza ukuthi kukhalipha i-intelligence ayenayo lokusebenza nzima. So aso umuntu obumthola nje edlalisa isikhathi exoxa kumbe uMhlanga ubenganathi notshwala. Bethi nje maye ngene emakhosi ngisebenze naye 2 years unginikeza emakhosi ngarana i-restaurant ne-bar for 2 years. Ngangakaze ngibona uMhlanga eme phandle exoxa nabantu. Wayeathi maye me ngaphansi kwesihlahla yabefundisa abafana namantombazane drama. Maye ngena uyaye ofisini yakhe phambi kwekhompyutha yakhe ebhizi esebenza esenza ama-project. So ubeqilile qili emsebenzini. Ethi maye ehleli phansi eshare nabantu ulwazi lwakhe lwedrama le-art nje in general. Ubukholisa ukumlalela uMhlanga maye evula umlomo ekhuluma nge-art. Angazi lokuthi wayefundela kuphi ngoba angizange ngizothiwa uMhlanga uke waya esikolweni sedrama. But ugcine sengumuntu onobevakatshele emazweni esenza inkalakatha zezinto. Wakhipha ama-productions amakhulu eqala nge-stage odabula lapho onansi lendoda uthe esuka lapho engena ku-TV sinjalo wakhula wayenza umakorokoze inkalakatha zama-drama mpela ayezokudlala. Of course wenza nezinye ze-politics ezifana nabo members only nabo good president ezakuthi nasezimbophisa nangamaphoyisa but zamwinisa ama-awards amakhulu kabo. So bekukuhle kakhulu ukusebenza loMhlanga and sizohlala simkhumbula.
Abaningi bathi kuningi abakufunda kuye. Singathi lokhu kungabe kuthiwa ngabantu abaningi yini elikhulumisana la ukuthi wayefundisa ngokuqotho kungelansolo.
Yebo kakhulu uMhlanga ubefundisa and bekukholisa kakhulu ukuthi ahlale phansi
alalelwe share in knowledge ye drama ne music mhlanga ube ngumuntu obe very versatile kakhulu endabeni ye art so bethi manga ekutshela nge music umangale engokutshela nge drama umangale uzathola ukuthi futhi in knowledge yakhe be broad ukuthi it was about i content ibuye futhi ibe technical to the extent ukuthi ube izwisisa i camera ube direct i camera mhlanga ube mu direct editor manje editor ilokuzeni imnilingwana yakhe kube mnandi kube njalo ube ku director noma nawuli ekuphuza ukuthi impela lapha umuntu lo uyayazi into ayikhulumayo so he taught a lot and he groomed a lot of abantu abanenga kakhulu I see ko lo one void obay two wonke lo wonkana omhlanga eZimbabwe I think wonke umuntu nje bemali umuntu lana owazivula indlela yakhe egangeni kungelandlela ngitho wayivula kunzima kukhulunywa ukuthi mathebele ndimarginalized yena waba nguye omkhulu eZimbabwe yonke in terms of drama ngoba bonke bayamguqela manje khuluma ngamadoda agunywayo ku editing afana lo Ndumiso Ncube onguye omkhulu impela endabeni zoku editor abalobaya abafana nabo raised on baya aba director abafunda noku act abafana nabo Petisa Isithole noThembi the wife who was a great actress ekudatha gcina ukumbona kodwa ngumuntu obe actor kakhulu akazange athande i TV uThembi akazi kwasuka kwathini was very thandel stage but what mama lapana ubona ukuthi Nancy product kamhlanga enza inkalakatha zezinto so aso umuntu wokudlala lo odlulileyo kushona ilanga njengoba ngisilo eliyinkalakatha and abaningi siyakhuluma sithi thina mhlawumbe kumele siyikhulise i-art in honor of umhlanga mhlawumbe singathi nayo ilokhu ingqoba siyele yona kuzokuba kubi ukuthi kuthi wenzakale kanje bese iphonga ukudisappear nje inyamalala i-art kuza kuba uhlunga emoyeni kamhlanga
lo ngubhekilizwe Ndlovu ingcwethi kwezemidlalo yokuzithokozisa obekhuluma icingweni le-Studio 7 ese-South Africa. Izakhamizi zemalokithi amaningi akobulawayo siza kuba lodubo lwamanzi oluqale izolo ngoba imitshina yokupompa amanzi la isalungiswa. Isikhulumeli sikamanisipala waleli dolobho unkosikazi Nesisampofu utshele uPraxedis Jeremiah weStudio 7 okuningi ngalolu daba.
Thanda ukwazisa izakhamizi labalaleli ukuthi namhlanje ngomvulo 1st August idolobho selimile ukugezisa amanzi lokupompa amanzi encema waterworks lasefenil booster station pump station esesigodini.
Lokhu kungabe kubangelwe yini sibisibili?
Lokhu kubangelwa ukuthi amagetsi lamhlanje acitshiwe ukuthi sivumele abantu beZimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company besebenze on the line besenza i-maintenance work. Lo msebenzi we-maintenance yamagetsi uzasikontinue until 6 ebusuku and u-affecta i-treatment le-pumping.
Yiziphi indawo ezingabe zehlelwe yilolu dubo lokuswela amanzi kusukela namhlanje?
Indawo eziningi ezikubulawayo ezisupplya i-reservoir lezi ithuli i6J iRifle Range the Criterion asozes benelise uthola amanzi ngoba sesivalile kungala ku treater lokupompa kwamanzi esiza kwenza once sebeqedile umsebenzi abamagetsi singa resume ipumping njalo ama reservoirs engakhwela sizathi sesivula amanzi to these residential areas as if ama reservoir engwakhulumile sithanda ukuxolisa izakhamizi zakobulawayo ukuthi amanzi angakade ngakabi stable because of various reasons but siyazama ukuthi sikhweze ama reservoir levels.
Kuyini okunye elikwenzayo ukuba lincede lezi zakhamizi ezingela amanzi ikakhulu ezikolo lendaweni ezixakathekileyo?
Lama browsers amalutshwana esiwahambisayo kuma critical places enjengezikolo lama klinika lapha hambethela khona phinde njalo sibe lama water kiosks lapha sizama ukuthi make sure ukuthi amanzi akhona and make sure ukuthi ama bowls lawa akhona ancedisayo lawa asebenza.
Lo ke ngunkosikazi Nesisampofu isikhulumeli sikamanisipala wakobulawayo.
Lo ngumsakazo we Studio 7. sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America eWashington DC.
Kuba manje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Umsakazo weZBC ulodaba lokuthi isikhulumeli samapolisa uAssistant Commissioner Paul Nyathi usethembise ukujezisa kalukhuni abantu abalezibhamu ezathengwa ngokusemthethweni kodwa bezisebenzisa okungalunganga. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi uhalwa impi yenkululeko obelesikhundla sikaBrigadier General kubutho uBenjamin Mabhenge obhubhe izolo uphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe. UMabhenge ubikwa wayaqeqesha ezempi kweleTanzania wasesiya eMozambique lapho alwa impi evela khona. Uzabekwa kusasa emathuneni eNational Heroes Acre eHarare. Fuga manje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko lisithumele ngeWhatsApp.
Msakazi sakubona msakazi ngithanda ukubingelela abasakazi labasakazelwi ngendawo zonke nje jikelele zomhlaba lapho ngabe kulaye wonke umuntu omamela iStudio 7. Ngithanda ukubingelela ngithanda ukuthi lami ngithi fahla fahla ngendaba yalubaba othi uzafakaza yena uzethula ubufakazi bokuthi umnankagwa kazange adlwe ngulelo sisi. Bufakazi bani uzafuna kwethula ufakazi ethi mina lo sisi ngathandana laye ngamfice seseyintombi esaphelele ukuba yintombi kwakhe. Yikho ufuna ukukutsho yini na ngoba asibazi phela thina obunye ubufakazi okungathwa umuntu engathi hayi lo muntu yena kazange athandane laye lo muntu kazange obungathi lo muntu kazange akadle ngobe ngaphandle kokuthethi unkazana lo ngamfica mina seseyintombi intombi ephelele yamandla bele ayezwa manje ithi intombi ephelele ukuthi ngiyabe ngisitho. Ngiyabonga msakazi.
Salibonani basakazi beStudio 7, ngiyalibingelela labalaleli bonke ngithi philani ngenkosi. Ngibe sengikhuthaza abalandeli bonke besisisi ukuthi singumani le register ngokuningi. Thina sikhuluma sosesiregistile sesimelele khona ukuthi usuku lokuqanjwa kuphela lufike siye vote. Lingakhalakhala ukuthi amabandla akabamba namabandla right ehlukene sosenzela ukuhlekana kuhle. Abanye sebezuzo 10 nangumonzori, umonzori bezenza indoda. Kodwa khangelani nini uzuza 3 ake zuze 1 ake zuze 10 ahlekwe. Soyekela nini amabandla gijime so ukwenzela ukuthi sibone ukuthi abantu laba abalabantu yini. Ngoba lingathi kabamba nesasa omunye uzathi abantu bami babawini sobani. Thina kusisisisi baningi. Singakhuthala kuphela sekele ukudonda sumeni sevota khona ukukhuthaza upresident wethu. Kuzongena uChamisa sikhathele ngezani PF. Khathethe izibhedlela kazila mithi. Bona balathwa out ama teacher bafuna ukuholisa abantwana bafunda out. So thina yite sifelwa yite siluza. So lo ngumnyaka okugcina ukuthi singadlala lokho ukuthi shiyona lokho ubona umuntu lomhawu abantu babe khala ngezikhundla babanga izikhundla instead belungisilizwe. So sosikhathi sezikhundla lezo okhangela ngokwesikhundla ngokwakhe lokho thina vele ukuthi shiyona kumbe kuyini asikusebenzi into esifuna nguChamisa lokho ama structures lokho ukuthi uthwa hey ama structure ama spike okudingayo ngokwakhe thina into esifuna yiyelo nguChamisa angaza yenzena angaza yenzelwe ngathi bemkhulume kubi bethini vele abangeke bezibesigoqule ngoba thina sithanda uChamisa and vele nguye simbona ukuthi uzokhulula ilizwe leZimbabwe abantu bethola ukufuna. So sithi phambili ngoChamisa ongafuni ukayekele lokho ukuthi yeye wathatha amandebele izituta wena ohlakaniphile hamba ovotelo wakho umuntu sibone ukuthi uzozuza abantu abangaki after ama elections ngoba thina sidlali phela lo ngumnyaka ocina kudlalwa lo sibe silokho esiqhubeka sincindezelwa silamba abantu bethu bengafunde phela izani ngabiyele embusweni next year isiko izimfundo ziyafa izibhedlela ziyafa. So kumele sikunanzelele khona lokho singagijimisa izikhundla kasigijimisene ukuzwela izizwe futhi abantu lapha ukukhava abantu abahola abantu bakufa so ungagijimisa isikhundla yena lo ufuna ukumfaka esikhundleni ogijimisa isikhundla ufunani esikhundleni ufuna ukuzifida la so asifuni abantu abagijimisa isikhundla sifuna abantu abakhangela ukuzwela abantu bezimbabwe ngiyabonga
aw studio 7 studio 7 balaleli labasakazi aw siyathokoza kakhulu indaba elisethuyazo nabantu ngicela nje ukuthi idluliswe le ngiyabonga kakhulu nzama ukugqugquzela ontanga kakhulu ontanga uyabona umuntu omdala la nqa engayekeli ukuyevota da nokwamso kuphelile ontanga basesele ndime ndasa fani beyidlale abakunanzelela ukuthi isikhathi sabo basidlalisa nqa besenza so ukuhlala besemzini eSouth Africa ukuhlala besemzini eBotswana kabananzeleli yini ukuthi okuyiSouth Africa kuyoba kwaqala ukwenza ezinye izigandane kusifo Elvis Nyathi kuoperation Dudula kwachaba abantu abaningi kakugcinanga laphana kakugcinanga lapha kwena kuzavuka okunye okuzabe kukhulu kulalokhu kanti kwelethu ilizwe lapha kakula muntu ozakwenza enye into wena libonanzelela abantu abethu imali ihambe egoli lihamba lisesawa amapholisi emakhoneni lapha eZimbabwe uyasuka le police erenkini uzuyengena e-central police station izikambela lifolisa lingakhulumisananga lingasozeli ukuzwa ukuthi uyangaphi but ngale goli phuthuphuthu ekhoneni ubuyaphi amaphepha angaphi phuthuphuthu ekhoneni ubuyaphi amaphepha angaphi efayinda ayisikho kini fundani ukuthi noma ilikholisa ukuthi marane marane kodwa wobani le nto yenu eliyibambile ekhaya ukuthi hayi lanxa kungaba nje ngiyabuyela ekhaya register and vote ngoba lingayekeli ukwenza njalo engxa yeyichanisi yenu eliyiphiwe yona le unkulunkulu angazi ukuthi abantu kakhulu ngilalele amanamba kade ephuma emathewayland abe mancane kakhulu liphinde lokwala ukuyevota futhi and weso kuzenzakala kambonge ngana lamagama nyakhuthazwa ntanga ukuthi kabayivota abayecheck amabizo benze yonke inono of the find beyenze behlale belindele ukuvota bevote bese belinda belalela unje ukuthi ungabhayela umfazi incwadi ngamthanda kakhulu umbhayeli ubone ihambile yayifika kuye uhlezi ulinde ukuthi kumbuza yala kumbuza avuma yikho kulindeleyo lati asenzeni njalo kambonge undebele lokhuluma
sanibonani basakazi bestudio 7 nabalaleli bestudio 7 engabe nisaphila konke amakhona omhlaba amagumbi mani omhlaba bingelelwa ushesha lapha echolotsho bakithi hey ngithi angiqhuzele nje ukuthi haya sambeni bakithi siyo lejesta sibhalisele ukuvota bakithi sike sivoteni kakhulu ontanga laba basha amayouth bakithi sivote ngokuningi bethu manawu sesihluphe kakhulu ezweni sike sikhiphenini umbuso lo kade uhlukumeza abantu owezanu iminyaka eminingi kanje engikholwa ukuthi masingabhalisela ukuvota ngobuningi sizanqoba sizayikhipha izanu PF embusweni bakithi mhlawumbe abantwana beke bephile kahle elizweni labo kuhamba benhlahlata belandela amazwe abanye beyolimalela khona ngale kulawo mazwe abangasafunwa khona sambeni bakithi sibhalisele kakhulu ukuvota simfake uNelson Chamisa ngitribusi ngoba yona iqembu esibona ukuthi lingasikhipha ekuhluphekeni okukhona sivotele i-CCC sonke bakithi angene ujaha angene uChamisa umfana omncane ake buse kahle bakithi hayi sine believe yokuthi hayi ngempela uzaliphatha kahle ilizwe leli libuye njengobani kwakuyilizwe elihle kangaka seligugudeke lafa laphela libulawa izanu PF
linjani kwi-studio 7 basakazi hayi siyazibonga inhlelo zenu siyazibonga ngisekela ubaba lo bekhuluma ngokuthi ezinhlelo uyazishenza endleleni zingaphutshanga lo wabo wadwa wathunjwa ngabe-CCC wabonakala sevele eMozambique asiyizwanga impumelo yangikhona ukuthi kwaphetha ngani
bonani basakazi be-studio 7 kunye labalaleli be-studio 7 okhulumayo lona ngumfo kamalinga uphuma laphana elupani ku-H41 endaweni yasegwambavali endaweni okuhlala khona abantu ngakho ngithi ndlulise lo mlayezo omncane kangaka kakhulu ebantwini bakithi begwamba ile Khalis Ward ngithi laphana khankasela ibandla leMthwazi Republic Party MRP ukuthi ngomnyaka ka-2023 sicela ukuthi bantu bakithi litshintshe ukwenza livotele iMthwazi Republic Party ku-MP nakukhansila u-MP wethu laphana ngubembede Khumalo ukhansila wethu laphana ngusithandazile Ncube ngakho ngiyalicela bantu bakithi ele Khalis Ward kusuka elutho kuze kuye kumele ukhumbe lo bonke bantu bakithi ngithi kasivukeni Umthwazi Republic Party zasilwele endaweni yakithi njengoba libona umnotho wethu uyahamba izigodo zethu ziyahamba umgwaqo wethu ufile kasiyivoteleni Umthwazi Republic Party ngobuningi divuka Umthwazi vuka asiyeni phambili bantu bakithi singabuyele emuva singakhohliswa ngamaphatha suka eHarare ngoba azothatha umnotho wethu ngiyabonga
njani basakazi be Studio 7 siyabonga lonke basakazi lesithule news ezimnandi kangaka siyakwazi ngokwenzakala elizweni lethu mina ngumachumi Sibongo ngihlala koBulawayo into engifuna ukukhuluma ngayo yile census inamba le abasitshela yona le yakoBulawayo iyasethusa and iyasimangalisa sibele abantwana abangaphesheya kwelizwe siyaza babalwanga kodwa bengabalwa njengabantwana abathileyo ngoba mina elayinini engihlala kiyo la ilayini yami lezinto ezingu-28 indlu lendlu silabantwana basegoli mina nginjaba abantwana base Goli bangu 5 bashiye laba basegoli ipopulation lapha enhlala khona eCardi Park phose ile 100,000 yona yodwa kuphela ngoba now izaba ngama constituents angu 3 kodwa kuyephuma lokho esikuzwile lokho kulabo yonke iBulawayo nje hayi bangabo senza one census bengaqala ukusenza kanje ikurigabhele ikurigi census phela lokho bangayenzi njalo sicela besihloniphe kancane.
Siyabonga abalaleli bethu ngokusithumela imilayezo yenu ku WhatsApp ngenombolo zethu ezithi +12 462 4650318. Kwezemelika, uMongameli Joe Biden wazise izolo ukuthi umkhokheli wenhlanganiso yamalwa yecatsha e-Al-Qaeda u-Ayman al-Zawahiri ubulewe ngempela sonto kwele Afghanistan. UZawahiri, owayeyisizalwane sakwele Egypt, ubikwa edutshulwe ngendizamtshina engelamuntu oyitshayelayo i-drone. Kolunye udaba lwezemelika, inani labantu asebefile kungozi yezulu esigabeni seKentucky selifike kumachumi afika phose amane 37. Izulu leli linenge viki edluleyo ladiliza izindlu, amabholoho lakhukhula lezimoto. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika, umnumzana Raphael Mthombeni, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Baba, kanti siletha sibili ukudana okukhulu sikhala labantu baseKentucky kulesi sehlakalo saleli zulu elisuke laqhamuka laba lizulu elikhulu kakhulu elisuke lathatha isigaba esikhulu ikakhulu e-Eastern Kentucky. Kuthethwe yonke into, kuthathwe izindlu, amabridge, imigwaqo, lakho konke lokhu ngamanzi amaningi. Izulu eline ngesiqotho esikhulu isiphangephange kwaba lamanzi amakhulu kakhulu, kwagcwala amanzi yonke indawo, kwaba lokulahleka kwempilo. Laluba nxa bengigcina bekukhonapho nje amachumi amabili labantu abasifica mnembili 28 abafileyo abebesebefile, kodwa kukhangelela ukuthi kuzatholakala abanye abafileyo njalo. Lapha kuliqiniso sibili ukuthi owinto okhona ungakhangela ilizwe leli lonyaka lichisile ukwedlula sonke isikhathi elike lachisa khona, ikakhulu khona okwesithi thina i-heat wave. Kuhlezi kakhulu phezu kwaleli lizwe ezigabeni eziningi, abantu abaningi bebengaphansi kwayo le i-heat wave. Aluba thina ngaphayana eZimbabwe besila lokho kuthiwa i-cold wave, obekugodola ubugodola obukhulu abakade bekubabaza, ngapha bekulokutshisa khonoko. Ukuthe khonapho eKentucky kuphela ukutshisa khonoko kwasekuqhamuka lona leli zulu elibulela abantu lenotho yakhonaphayana. Yiko kuyatshengisela sibili ukuthi khonoko kuthiwa i-global warming. Asekusifikele sibili, sekufikele umhlaba. Aluba bekukhulunywa ngakho iminyaka engamajuma amabili edluleyo, bekungathi hayi akulalutho, bakhuluma nje. Kodwa ke hayi, sekukhona sibili, ngoba kuza kwenzakala. Futhi ngibona ngathi ngikhona sizabona okuningi okuza kwenzakala. Kukhona lokho abakubiza esilungu abathi ngama extreme weathers, ukuthi kukande kakhulu, kuchise kakhulu, izulu line kakhulu, izulu liyekele ukuna. Kulezinye indawo lapho kuza okungazoze kube lezulu kha sibili kuwome ukuthi kha lingazange lidonte kwezinye indawo line njengakhona lokhu likhukhule.
Umnumzana Raphael Mthombeni sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseTexas. Isikhathi asisavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lilandula imbiko yokuthi limadolonzima ekukhankaseleni ukhetho lomnyaka ozayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abengenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.